Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngithathele lithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 6 zikandlela 2023 nguFrancis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngesintu somdabu kunzima ukubona umntwana wakho etshiswa. Ngakho ke kuzaba nzima ebantwini ukuthi bemukele lesi sinqumo sebulawa City Council sokuthi kuzaba lokutshiswa mbukhrimetha kwabantwana. Ngabe kuyavuma besizakhuthaza kakhulu ukuthi vulwe ezinye izindawo lapho abantu abangabekwa khona.
Izakhamizi zakobulawayo zithi kazisoze zamukele isinqumo se-council yakobulawayo ikhuthaza ukuthi izidumbu zabantwana abaphansi kweminyaka elishumi lambili 12 kumele zitshiswe.
Okukhona ukuthi i-report ye-delimitation namhlanje ifike yabekwa phambi kwedale lephaliyamende, njalo amalunga ayidale lephaliyamende okwakuqala asethola ithuba lokuthi beyibone leyo delimitation report, i-preliminary report yakhona ukuthi injani.
Umphathi Ntambo wezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi wethule usemthethweni ugwalo oluveza imingcele yezigaba zokufotela amalunga edale lephalamende, i-preliminary delimitation report. Kuthi ke kuleviki uhlelo Woza Friday silomculi womdumo awubiza ngokuthi ngowesintu uDecent Mathumbele Duze Ndlovu. Zonke lezi ndaba lizozizwa kulumsakazo. Umphathi Ntambo wezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi wethule usemthethweni ugwalo oluveza imingcele yezigaba zokuvotela amalunga edale lephalamende, i-preliminary delimitation report, njengalokho utshiwo yisisekelo sombuso welizwe ukuba kwenziwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukwethulwa kwale preliminary delimitation report edale lephalamende namhla kuza ngemva kokuba abezek beye bayakwethulela umongameli welizwe mhla ka-29 Mpalakazi wanyakenye, njengalokho kubethwa yisisekelo sombuso ukuba bakwenze ekugqibeni komsebenzi wabo wokulungisa imingcele emitsha abawuqale ngenyanga kaNhlangula wanyakenye.
Now therefore, I, the Minister of Justice and Legal and Parliamentary Affairs, do hereby lay.
Ngakho ke mina njengomphathi Ntambo wezemthetho sengiyibeka phambi kwe-National Assembly i-ZEC preliminary report ukuthi ikhangelwe.
Abamabandla ezombusazwe aphikisayo batshengisa izibonelo zokuthi kabayi kwamukela le iripoti nxa abakukhangeleleyo kungasafezekanga. Ummeli webhinga edale lephalamende owebandla le-Citizens Coalition for Change CCC uMnumzana Prince Dubeko Sibanda ulandisa ngokwenzakale edale lephalamende lamhla.
Okukhona ukuthi iripoti ye-delimitation namhlanje ifike yabekwa phambi kwedale lephaliyamende, njalo amalunga ayidale lephaliyamende okwakuqala asethola ithuba lokuthi beyibone leyo delimitation report, preliminary report yakhona ukuthi injani. Le delimitation ad hoc committee yakulayo yasiyanelisa ukuthi ihlangane okwakuqala namhlanje.
USibanda uqhubeke ethi bazokwanelisa kuphela ukutsho umbono wabo lapho sebethe bayikhangelisisa ngokugcweleyo njengebandla. UMnumzana Njabulo Ncube ocubungula ezombusazwe upha umbono wakhe ngakunanzeleleyo ngale report.
Ngikubone ngakobulawayo le Matabeleland South, Matabeleland North, kutshengisa ukuthi khona abantu bakobulawayo abaningi abazange behambe ukuya register ukuthi khona kukhetho lolu. Abantu bakithi batshengisela ukuthi bona abanandaba lokuthi babuswa njani, kodwa yibo aba solayo ukuthi into zonke zenziwa eHarare le maprovinsi emashonale.
Kunje idale lephalamende selibeke iqula lekomidi yamalunga alitshumi lantathu ekhokhelwa nguMnumzana Phupuraito Garepi onguchief whip weZANU PF ukukhangelisisa leyi report. Le committee izobuya kwethula eyayo iripoti mhla ka 13 Zibandlela njalo kuzokhulunywa ngayo mhla ka 17 lo 18 kunyanga inye ka Zibandlela phansi kwesisekelo selizwe abezeki bamele babe beyihlolile lokuhluzisisa ngokugcweleyo liripoti bengakakhiphi ugwalo lwabo lwe-final delimitation report mhla ka 28 kuyonale inyanga. Nxa lokhu kungasabanga njalo loba ukuthi abamabandla ezombusazwe bengasemukelanga lokho okuyabe kwethulwe ngabezeki kuyabe sekusitsho ukuba kuzosetshenziswa imingcele ekugwalo olwasetshenziswa ngesikhathi sokhetho luka 2018 ukuqhuba ukhetho lwalonyaka. Imingcele esetshenziswa kukhetho ilungiswa ngemva kweminyaka elitshumi kulandela ukuqhutshwa kohlelo lokubalwa kwabantu lwe-National Census. Lolu gwalo lwe-Preliminary Delimitation Report lutshengisa ukuba isigaba seHarare sesilezigaba loba ama-constituencies angamatshumi amathathu njalo izigaba ezinjengese-Warren Park lese-Kambuzuma kazisekho. Isigaba seHarare sesilezinye ezintsha ezigoqela ese-Hunyani, Churu, Budiriro North le-South kube sekusiba lese-Epworth North le-South. Isigaba seMashingo lokhu silama-constituencies angamatshumi amabili lasithupha lanxa eseGutu South singasekho. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi kazisoze zamukele isinqumo sekansile yakoBulawayo ekhuthaza ukubana izidumbu zabantwana abaphansi kweminyaka elishumi lambili 12 kumele zitshiswe hatshi ukungcwatshwa emathuneni. Leli nyathelo umasipala uthi yimizamo yokulondoloza indawo yokungcwaba abantu esifilela kuleli dolobho. UBathabele Masuku usethulela lolu daba.
Ngesiko labensundu akwamukeleki ukutshiswa komufi ngoba kule mikhuba eyenziwayo enjengombuyiso lapho umoya kamufi othathwa ekuthuneni ukuthi ulethwe ekhaya. Kungezizathu ezifana lalezi ukuba izakhamuzi zakoBulawayo zisala ukwamukela ukutshiswa kwabantwana abangaphansi kweminyaka elitshumi lambili i-12 years. Umnumzana Thembelani Dube unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association uthi ngesintu kuyazila ukutshisa umuntu.
Ngesintu somdabu kunzima ukubona umntwana wakho etshiswa, ngakho ke kuzaba nzima ebantwini ukuthi bemukele lesi sinqumo seBulawayo City Council sokuthi kuzaba lokutshiswa mbukukrimethwa kwabantwana. Ngabe kuyavuma besizakhuthaza kakhulu ukuthi vulwe ezinye izindawo lapho abantu abangabekwa khona, kumbe abantu bakhuthaza ukuthi bayebeka abantwana kwezinye izindawo ezingaphandle kwedorobho nxa kuyukuthi iBulawayo kayisela ndawo.
Umnumzana Qhubekani Gumede, umhlali wakoBulawayo, usekela ukulandelwa kwamasiko okungavumiyo ukuthi umufi atshiswe.
Isiko lakithi esintwini kalivumi ukuthi abantu betshiswe ngoba imikhuba eminingi esiyenzayo ekokuthethele kwesintwini kwakithi tshiswa ngoba kufanele kube lengcwaba iliba eliyabe sisiya kulo sisenzele umkhuba sisiyacela sikucela njengabantu besintwini. So nxa abantu sebetshiswa kaungasavumi ngoba kuyafuze siye elibeni lesizukulwane esilandelayo sibone lapho kulele khona okhulu babo nabokhokho babo nabazali. So abantu ababhubhileyo bayenzela indawo, bayadinga indawo yokubekwa belaliswe kuhle kube leliba eliyakhelwayo ngemva kwesikhathi.
Unkosikazi Linet Xaba, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi ikhansili kayivumele umdeni owodwa ukuba ungcwabe abantu abaningi egodini elilodwa.
Ukushisa umuntu akulula langazi umphefumulo usungekho. Yebo, indaba leyo yokuthi khona amangcwaba asilela siyayibona, maybe okwakathesi okungenziwayo ukuthi abantu befamily eyi-1 bangcwatshwe egodini elilodwa. And lokuthi engxenye maybe ama-stillbirth yiwo asengaconsider ukuthi atshiswe because sabe singakabi le attachment lo mntwana nalowo mama nguye kuphela bele attachment yomntwana nalowo, maybe nguye-ke umntwana ongatshiswa yena lowo. Ngokuya kwesikhathi mhlawumbe sesingakujayela ukuthi abantu batshiswe but okwakathesa kulula.
Ukhansila ka-Ward 23 umnumzana Rodney Jele uthi indawo yokungcwaba abantu isisilela
Kungakho sebecabangisisa ukuthisa abantwana asebebhubhile.
Engakutsho nje khathesi ukuthi kube le debate ecouncilini ukuthi kuyacrimatwa abantwana the toughest and below, obvious for obvious reasons ukuthi iburial space sakobulawayo sesesingathi sesishort. Sithe kudebateni kwethu sigcine sivumelana ukuthi hayi esingaba cremator ke ngabe 1 year and less because nxa umuntu engani sethe ubalo bo 10 years usengumuntu usekhulile, so sokusiya ngesiko lomuntu ukuthi yena umuntu hayi abantu bekhulule ukuthi bafuna ukuchisa kumbe bafuna ukungcwaba kungabe yi-force matter nxa sesibala ebantwaneni abakhulu abakhulileyo.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda wenqabe ukuthatha ilizwi kodwa uchaze ukuba ukusilela kwamangcwaba yikho osokudale ukuba bafike usinqumo sokuba bacabange ukuchisa abantwana ikakhulu laba abazalwa sebebhubhile ngoba bathatha indawo eningi emangcwabeni kungelalanga elilodwa eliphela bengangcwabanga. Uchaze ukuba okwakhathesi abantu babekwa eUmvutsha kanye leLuveve Extension kodwa balakho ukuvula amangcwaba amadala bebeka omkabo babafi. Kumbe ababekwa kundawo esezavalwayo ezinjenge-Aslon leLuveve bayabe bathenga igodi phambilini. Wengeze ngokuthi indawo yokuchisa abafi eyekhansili okwakhathesi ayisebenzi kungakho kusetshenziswa laba abazimele bodwa. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Imuli ezingaba ngamashumi amathathu lanhlanu 35 ebezisebenza lokuhlala eplazini eLempapa Farm elisemwenezi zisele zingesela ndawo yokuhlala ngemva kokuhluthunelwa lelo plazi kwabanikazi balo ngabanakanelwa kubana ngabezanu PF. Abanini baleli plazi ngabamhlophe abangumuntu lomkakhe umnumzana Shane Ward lonkosikazi wakhe uDenise abakade belima imfe yokulungisa ichukela. Imole kaWard iphunyiselwe phandle impahla ngemva kokunikezwa incwadi evele emthethwandaba ebiveza ukubana ebisithi baphume baphele kanye lezisebenzi zabo. Lincwadi ibisithi njalo leli plazi selabelwe omnumzana Webster Cuthbert Muzara lo Emmanuel Mandipa Chukuba ababikwa bengamalunga aziwayo kulendawo ebandla lezanu PF. Uwards utshele iStudio 7 ukubana leli plazi baliphiwa ngomnyaka 1989 njengesipho sokuya kumhlalaphansi owepension umqhathi kunkampani eye Triangle Sugar.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende kwele Melika.
Inga Anderson, omunye wabathintambo ababona ngezemvelo kunhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele ye-United Nations uthi ezemvelo zitshabalala okumangalisayo njalo lokhu kuza kwenza abantu behlupheke kakhulu. Amazwe akhe asekelwa ngumnumzana Antonio Guterres unobhala jikelele we-United Nations uthi okwenzakala kwezemvelo kufana lokuzibulala. Monica Medina okuhlangothi lukahulumende weMelika ulubona ngokwenzakala elwandle lezinye ezemvelo layo yakusekela lokhu esithi kuningi kakhulu okwezemvelo okutshabalala emhlabeni wonke jikelele. umetina uti izihlahla izinanakazana inyamazana lokunye okusemhlabeni kuchabalala okwethusayo okulakho ukuba kukhahlameze abantu. Ingcwethi ezicubungula ezemvelo lokunye okufanayo zithi ziningi izinanakazana inyamazana izihlahla lokunye ezijabalala kulezi nsuku. Zithi kwenziwa yikuthi abantu bagamula izihlahla sonke isikhathi, basebenzisa inkuni lamalahle endwayo, bathiya inhlanzi kakhulu, njalo baphosela okubulalayo ezifuleni lelwandle. Ukwenzela ukunqabela konke lokhu, abamele amazwe afika phose amakhulu amabili 196 bebethe gwaqa eMontreal kweCanada okwensuku ezilitshumi lambili emhlanganweni obizwa ngokuthi the 15th Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity. Elameli kalingene umhlangano lo lile njongo yokulondoloza ezemvelo emhlabeni wonke jikelele. Lethulele amanye amazwe amaqhinga okuvimba ukugugudeka komhlaba. Kufisa ukuthi amazwe angabele ukugugudeka komhlabathi ngokuyisilinganiso sokungamathumi amathathu ekhulwini 30% kanye lokuvimba ukutshabalala kwezemvelo ngenani elifanayo. Umedina uthi uhlelo lwemelika luqakatheke kakhulu ngoba lulakho ukunqabela ukugugudeka kwezemvelo ogoqela umhlabathi. Uhlelo lolu olubizwa ngokuthi 30 by 30 lukhangelwe ukuba luqale ezindlini, luye ebantwini, luye njalo endaweni okudabuka khona abantu abatshiyeneyo kwabatsha labanye. Umedina uthi elemelika lizama ngamandla wonke ukulondoloza ezemvelo njengoba umongameli Joseph Biden wathi engena esikhundleni wahle wethula imithetho yokunqabela ukugudeka komhlaba. Umedina uthi uhlelo lwemelika olubizwa ngesilungu ngokuthi America the Beautiful Initiative lulalo ukulondoloza ezemvelo nokugudeka komhlabathi ngokuyisilinganiso sokungamathumi amathathu ekhulwini 30%. Kulandela umhlangano owenzelwe kwele Canada, amazwe wonke avumelane ukuba kumele anqabele ukugudeka kwezemvelo.
Lapho-ke belilalele udaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Abafakwanga onompembe baseZimbabwe uluhlu lwabonompembe abazaphatha imidlalo yalonyaka yangu 2023 eqoqwa ngabenhlanganiso eqondisa umdlalo wenguqu emhlabeni jikelele eFederation of International Football Association kumbe FIFA. Kubika uJoseph Njanje.
Inhlanganiso yeFederation of International Football Association kumbe iFIFA ngolwesithathu yethule uluhlu lwabonompembe abazaphatha imidlalo eqoqwe ngaphansi kokuqondisa kwayo lonyaka. Njalo akula ngisho loyedwa unompembe waseZimbabwe okhona. Lokhu kungenxa yokuba ilizwe leZimbabwe limiswe ukuba lilunga lenhlanganiso yeFIFA nyakenye, njalo amaqembu alo kanye labantu balo abavunyelwa ukuphatheka kunhlelo zeFIFA. Yintathela izindaba yezemidlalo uNesh Mgogwera uthi lokhu kuzaphazamisa kakhulu inqubela phambili yabonompembe elizweni.
Udaba olokuthi amarefresi eZimbabwe asavunyelwa kumbe asakhethwa kusuka ngaseFIFA ludaba olusisa usizi kakhulu ngenxa yokuthi amarefresi lanxa sewakhangele nxa esiyaphuma iphandle kwelizwe abefaka ilizwe leZimbabwe esingathi kumephu kumbe esibangeni saphezulu, njalo abekwanisa ukuthi labo befike esibangeni saphezulu. Lokhu kutho ukuthi amarefresi ethu asakwanisa ukuthi ngesikhiwa befike full potential ukuthi labo bekhanya betshaya impembe esibangeni saphezulu kutho ukuthi bazaba limited ekusebenzeni kwabo.
Unompembe uReginald Bogali yena osengumqeqeshi njalo osebenza eselizweni laseBotswana uthi vele lona uhlonzi lwabonompembe abakhona elizweni alusafani lakudala, okokuthi sekungasetshenziswa leli thuba ukudinga abangcono.
Ukuze sibe laboref kuFIFA asiqaleni sime ukulwa khonaphana kuboref ngokuthi lo ngumfana kabani lo ngumfana kabani. Umfana olekhono kumele aphathiswe avuthiswe aye phambili, kungakhathalekisile ukuthi ngumfanami kumbe ngumfana wakho. Khona kuyana ukuthi ngumfana kabani koko okusibulalayo.
umdlali wenguqu uLucky Ndlela uthi ukuze isimo somdlalo silunge elizweni kuqakathekile ukuba inkokheli zomdlalo wenguqu zihlale phansi zibone ngaso linye.
Mina bengifisa ukuthi kubakhokheli laphana belungise indaba zangkhona. Besikhalela ukuthi kube ngabantu abalolwazi ngezinto zebhora lezi.
Ilizwe leZimbabwe ilimiswe ukuba lilunga lenhlanganiso yeFIFA nyakenye ngemva kokuba inhlanganiso yeSport and Recreation Commission imise umsebenzi ibhodi yeZimbabwe Football Association ekhokhelwa nguFulton Kamambo ngomnyaka ka-2021 ibethisa umlando wokwehluleka ukuqhuba umdlalo wenguqu ngemfanelo elizweni. UGift Banda nguye okhethwe izinkokheli zomdlalo elizweni ukuba khokhele inhlanganiso yeZifa, kodwa inhlanganiso yeFIFA yona ithi eleZimbabwe lizavunyelwa ukuba lilunga layo lingabisela esikhundleni uKamambo labanye ba
Kule viki kuhlelo Woza Friday silomculo womdumo. Silomculi womdumo awubiza ngokuthi ngowesintu. Yena ke igama lakhe nguDecent Mathumbele Duze Ndlovu. UNdlovu waqalisa ukucula eselupane lapho adabuka khona, kodwa ke khathesi usesebenzela ekobulawayo. Asizweni ingxoxo ayenze lo msakazi weStudio 7 uEzra Chizasibanda.
Umele Duze udabuka eGomoza eLupane lapha zalwa khona wabuya edolobheni sezofunda eMagogo Primary School kwaBulawayo. Ngena Ndlovini ulandise imbali yakho
from Magogo Primary then sesiya ku secondary ngafunda eFounders High School. EFounders ikhaphe ngifunde khona from form 1 to form 4. Ngaqeda khona ngo 1989 ikhaphe ngifunde khona. Ngiqede uform 4 nganivele ngisenza kodwa le zinto zomculo ngangikukhwaya ngisesikolo khona lapho ngangisenza into zekhwaya from form 1 up to form 4.
Ndlovu uthi ufuna ukuselela isinto sakithi ngomculo pho igama lethi Mathumbele Duze livela ngapi?
Igama leli elithi Mathumbele Duze ligama elaleligama lika khokho kaba sisifiso sokuthi ivele nje ngihle nguthumbele Duze uhle ubambeke ngazo zonke izandla nguthumbele Duze njengaye ukhokho kababa engilokhe lami ngizibiza ngaye la namhlanje. Umculo lowo ngodingele igama lokuthi ngiyubize ngokuthi yi-spiritual Ndebele traditional music. Ngingoma zokholo lwakithi lwesintu, zingoma zokholo lwakithi lwesintu.
Mathumbele Duze njengoba sicula abaningi uthi laye kukhona abamenza waba nomdlandla wokucula.
Bob Marley ngomunye umuntu owangi-inspire kakhulu kakhulu emculweni. Kuzobuya lo Alpha Blondy. Alpha Blondy ngomunye laye wabahlabeleli abangenze ngathanda kakhulu ukuthi ingene lami kwezomculo. Kube sekubuya abantu abanjengabomfazi omnyama lo Thokozani Langa, sebenza lo Trevor Sibanda, lo Charlie Sibanda, lo Sithandazile Ncube, lo Margaret Sibanda, yibo abasesekhona manje kuma backing vocals lo Ida Phiri.
isikhathi sesidlongo mangoya endlovu uthi ni wabanye abaculi basacathula njengawo njalo ke utholakala nga
umculo asingawuqumeli asingenzi ishortcut abantu bathanda ukwenza umaqumela emculweni into le uyahlala isikhathi izinyanga ulwisa ukuthi into yakho izivuthu ukwenza ukuthi uma usiyayiphakela abantu ibe iyinto evuthiweyo ebonakalayo okwamanje ngitholakala ku WhatsApp okwamanje kuphela kuyona le number 0776417638 yi number engitholakale kiyo okwamanje
bese uhlelo hoza hoza Friday sinomculo wengoma zesintu uDizend Mathumela Dizend Ndlovu lebela mpela so nemnandi igama mu Ezra Jesus Banda
Tembali ukholisile umculo kaDizend Mathumbele Duze Ndlovu lapho ke kade ixoxalo Ezra Jesus Banda lingakhohlwa ke ukuba na ku live talk lamhlanje sikhangela udaba lokwethula edalela eParliament kogwalo elohlekanisa imingcele yokuvota ole preliminary delimitation report singekehlukane sihlobo kodwa sikhangele izinye zezindaba ebezikhokhela umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi wethule kusemthethweni ugwalo oluveza imingcele yezigaba zokuvotela amalunga edalela eParliamente i-preliminary delimitation report. Izakhamizi zakoBulawayo zithi kazisoze zamukele isinqumo sekhansileyi yekhuthaza ukubana isidumbu sobantwana abaphansi kweminyaka ayilishumi lambili 12 kumele zitshiswe. Kuthi ke kuliviki kuhlelo kwaza Friday besilomculo womdumo awubiza ngokuthi ngowesintu uDizend Mathumbele Duze Ndlovu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPresident Jeremiah sithi libe lempela sonto elichukela. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakare.